siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 19 kuNhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso egoqela amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezibiza ngokuthi Thajamuka sesijikile. Ithi izaqhubekela phambili ngomkhankaso wayo wokukhuthaza uhulumende ukuthi alungise umnotho welizwe.
Eyesanyiswa ngamapolisa lawa athunywayo ngohulumende kamgazi ngoba nabo abanawo babo bayakhala lokho kokuthi bobha lokusithaya ngiwonaelekuba ngazikotshwe kodwa phandle kuyahlala abantu abazekhona ibona laba abakhala yibo ababelokhuphambili.
Iningi lezakhamizi zenkayi ku-ward 20 ziyakhonona ngendlela abantu abavela kwezinye izigaba abayabelwa ngayo indawo zokwakha imizi zisithi kakusetshenziswa ndawonye lezinye inkokheli.
Udubo lokuhlaliswa kwabantu olukhona yilolo lokuthi usobhuku uyaphume nguye yedwa yena kumele baphume bebane bekhulume necommunity abahlali bakusona leso sigaba ukuthi umuntu lothi uzodinga indawo singambeka ngaphi uzabona umuntu useyakhile endaweni yabanika.
Indlala ibikwa ilokhu iphazamisa kakhulu impilakahle yabantu abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV ngesikhathi imithi kanye lamanye amaphilisi kusilela elizweni. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo we-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso egoqela amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezibiza ngokuthi yiThajamuka sesijikile. Ithi izaqhubekela phambili ngomkhankaso wayo wokukhuthaza uhulumende ukuthi alungise umnotho welizwe njalo eqhubeke ngemizamo yokudinga umnumzana Itai Dzamara owanyamalala ngomnyaka odluleyo. Amapholisa asanda ukubopha amanye amalunga alinhlanganiso kanye lokuchitha-chitha imihlangano yabo embalwa evame ukuqhutshwa egcekeni le-Africa Unity Square eHarare. Ukuze sizwe okuningi lolu daba siqale ngokubuza elinye ilunga lalinhlanganiso umnumzana Charles Nyoni owayesebenza lo mnumzana Dzamara ukuthi asichazisele ngenjongo yenhlanganiso yakhe.
Into ekhona kathesi ngeyokuthi sahlala phansi sasesibona ukuthi uDzamara wayenezinto ayezibhalile kupetition yakhe yokuqala ezibhakela umongameli weZimbabwe uRobert Mugabe ekhala ngazo ukuthi abantu abangabeZimbabwe bayizikhalazo zabo lezi. So kuThajamuka sesijikile sasesizithatha izibhuku ezi sathi hhayi asikamelanga siphonge ukukhangela udaba lukaDzamara engumuntu ngamuntu kodwa kathi kukhangeleni nje konke kanye kanye ukuthi hhayi into esizifunayo yinto yizi lezi zithethu sahle siwelelana nje nama-civic organization nama-CPOs nama-political parties wonke athenyeyo ukuthi hhayi asibe ne-one ibhuku lokuhlabela esingahlabela kile sonke elihlengisa ukuthi kungabala nokuthi kuvela ngathi kodwa sesihlabela ingoma eyi-one ingoma esawelelana yena kuyo masekusiba nguThajamuka.
Amapholisa hleze lichitha-chitha abanye benu bebotshwa abanye besithi bayatshaywa. Lizawuqhuba kuze kube nini lo mkhankaso?
Sizawuqhuba kuze kube nini nanini. Asiyeke samiswa ngamapholisa lawa athunywayo ngohulumende kamgazi ngoba nabo abanawo babo bayakhala lokho kokuthi bobha lokusithaya ngeke wasibisele emuva ngazikotshwe kodwa phandle kuyahlala abantu abazekhona ibona laba abakhala yibo ababelokhu besisa impikitha phambili kuze kufike lapha esiyafika khona ukuthi into esizifunayo kuhulumende kamgazi ya-adresa.
Imisakazo kanye lamaphephandaba kahulumende athi lina liphiwe imali ngohulumende bamazwe aphetsheya, kungabe kukhona elikuphiweyo yini njalo ingabe khona olithumileyo?
Leyo yingoma eyakudala abavela beyihlabela vele kusaqalisa ukunjwa amaphathi anjengabo-engizi. Siyakwazi ukuthi akona muntu esiphayo imali ngoba aluba sesiphiwa imali aluba ababotshwayo kabahlalanga isikhathi lesi abasihlalileyo besesibokisini aluba imali yakhona sayibhadala kudala lokhu sekukithi kathesi ukuthi sijabuke sijike ukuthi hhayi cha asisafuni.
Lowo ngumnumzana Charles Nyoni, ilunga leqembu elizibiza ngokuthi ithajamuka sesijikile. Ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Iningi lezakhamizi zenkayi kuWard 20 ziyakhonona ngendlela inkokheli yomdabu egoqela osobhuku eyabela ngayo abantu abavela kwezinye izigaba indawo zokwakha imizi zisithi kakusetshenzwa ndawonye lezinye inkokheli zakulindawo. Imizamo yeStudio 7 yokukhuluma losobhuku walindawo ukuthi asichazisele okwenzakalayo yehlule, kodwa ukansila kaWard 20 unkosikazi Maria Ndlovu uthi udaba lolu luke lwahlafunwa ekhansili yenkayi njalo lwabikelwa losikomichi kanye lomlisa walindawo, bona ababikwa besalucubungula njalo bengakaphenduli. Owayeyinduna yalesi sigaba uChief Nkalakatha usanda ukubhubha. I-Studio 7 ixoxe lokhansila Ndlovu ukuze asichasisele okuningi ngalolu daba.
Udube lokuhlaliswa kwabantu elukhona yilolo lokuthi usobhuku uyaphume nguye yedwa, yena kumele baphume bebane bekhulume le community abahlali bakufuna leso sigaba ukuthi umuntu lo uzodinga indawo singambeka ngapi. Uzabona umuntu useyakhile endaweni yabanikazi uthi yambuzwa umzethu inhlezi phezu kwemali yami, kulokucabana okukhulu kakuzisiswana. Njalo ungazama ukuthi uthi uyabacelisa osobhuku ukuthi hayi lokhu kumele likusebenze kanje, ukhansila kathiwa umuntu lo kumele abuye le remote commendation letters atsho ukuthi ubehlezi njani labantu lapha kade khona, njalo abahlali bakulindawo bambeka ngapi. Bona vele kabakufika kusebenza ukuthi bona some behind idola lika Obama bayathengisa umhlaba. Thina okwakhathesa saba lomnyama phela ngoba uChief Nkalakatha is late. Khathesa sifakele umdlisa ngokukhona ezama ukuthi angathi uyabambabamba, kodwa vele asikasebenzi la asikahlali la ukuthi simbikele ngohlupho lolukhona. Uhlupho luyaziwa lo DA uyakwazi, amapholisa ayakwazi, siyababikela time and again ukuthi i-reply asingayiboni, kodwa akasimanga lokho esiqhubeka.
Ye, kodwa abantu labo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Abanye abantu laba yilaba ababehlezi ngale enkayi phansi kukasifiso sikaZulu kusiya ehlangabeza, ababehlaliswe ngomunye usobhuku ngokungekho emthethweni, babuye-ke ngapha kuthwebu yanini ngapha bebizwa ngusobhuku asike-ke abathengisela indawo. Abanye ngabavele emidlenzi, abanye vele lokuthi ngathi bavela ngaphambi kwazi ngoba nezibongo zabo ileziyane zisiye, yena uyabekwazi ukuthi bathatha ngaphi labo bantu.
Kuyini okwenza kube le ngxabano ngendawo leyo? Kulabanye abantu okumele behlale kuyo yini?
Uyananzelela ukuthi i-council ithini? I-council njengabahlali besigaba ithi nxa kuzabekwa umuntu hlangana nini libonisane ukuthi umuntu lo uvela ngathi kuhamba njani, kumele ahlaliswe ngathi ngokusemthethweni. Yena uhlalisa abantu endaweni zabanikazi abakhona abaphilayo, asikuthi uhlalise ebantwini abangafiyo. Yikho okuze kukhoze ini i-conflict, ngoba mina nginje ngiwukhansela ngabe sendithwele nzima, sembona abantu sebebuya yekhansela kathi umuntu luvelanga. Nxa mina sengimbuza usobhuku ukuthi kathi abantu laba abahlala lapha bavela ngaphi, ngasaqedakali uyabe selumulimi vele ngasazwisisi.
Like lalulhlafuna lolu daba yini edalele ekhansili yenu njalo liphuma lezinqumo
kakhulu? Sitshela ngakho uDA, uDA sesizamile ukuthi sinicebise lokhono uMandla Makhulu Moyo izini lobaba uMbewe la esimtshelile ukuthi lapha ezigabeni kakula kuhlalisana kuyaxokozela ngendaba zikasobhuku othengisa ilizwe, ngoba lakhathi ezingikhuluma nisenze nje ukhona omunye obesebiziwe sokuthi umdlisa uthi uyakugwela i-$15 ngokuthi wena wacentelani laphana waphiwa ngusobhuko nje, mina nginika i-$15 ngihambe nye kutshengisa indawo, ngathi hambe uyeyithatha i-$15 ngifuna ukuthi ngimkhuphe ku-Studio 7 sokunzima ukuthi ayithathe leyo mali.
Lo ngukhansila Maria Ndlovu kaWard 20 enkayi, sixoxelaye ekhonale enkayi. Isigaba secholocho ngesinye sendawo lapho indlala ebikwa ilokhu iphazamisa kakhulu impilakahle yabantu abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV. Abaphila laleli gcikwane babhekane njalo lokusilela kwemithi kanye lamaphilisi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo wake wamela isigaba secholocho edalele Senate, uMnumzana Believe Gawule, ukuze Sizwe okuningi ngalolu daba.
Izidondela zethu abantu bayagula ngathi inkomo kule madona la ebesinceda lawo ngathi singasekho kuyafunakala ukuthi abantu abagulayo bake bazise ngathi inkomo abantu abaningi behlala bephila amaphilisi la aphilisa abantu abadinga ukuthi ngabe bahlele ukudla okuningi abahle baphila la magcikwane abagcile igcikwane laba lawo ukudla kwakhona kuyadingakala ukuthi ezibhedlela lapho abantu balethelwe imithi imithi izibhedlela zethu bafuna umuntu osemaklinik ethu ngapha phandle ngapha etoroji uyakuhamba phela ufike uphiwa okuyiparasiti kuphela kuphelele khonapho abantu bemele beyo ngiphambili khona emadokotereni imali zokuya emadokotereni khona ngathi ukuba private doctor akazikho ngokunjalo yini osidubo olukhulu esinalo esibhekane nalo ukuthi izibhedlela zethu azilali ukuthi zisize abantu baphathise kutholakala imithi ezibhedlela la ngoba abantu kungabe gula basuka besihambe imango emide nemali zakhona zihlale zingekho zokuhamba njengoba ivele njelinje lingalamali umumo njengakalo ungaphukula kuphela ukuthi izibhedlela zethu zilokhu zithole imithi eneleyo ikakhulu amadona la angangenela yakuqakathulela idona lapho yayisinika imithi yayihambe ezibhedlela zonke eziseduzane la but ngaphethu yahamba esibhedlela imithi yasilela kakhulu.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abaphila legciwane le-HIV abasilela ngokudla?
Udubo lukhulu kakhulu sibili ngoba ukuthi ngayenelisa ungakhangela sibili ukuthi abantu laba baningi abantu abaphila legciwane leli asebethelakelegciwane abayibo abamele bephathise bethole loku kudla ngawukudla lokhu kuyabuya kodwa kuyasilela ukudla lokhu nkomo kuyasilela kakhulu akubenelisa abantu laba baningi abantu laba abaphila legciwane njalo ukudla kwakhona kulutshwane akubancedisi ngezindlela kuqila zokuqinisa abantu abaevele sebebulawa indlala ngoba abantu bakhona bayabethonethela ukudla sile okuningi ngoba umuntu wakhona efuna ukuthi athole ukudla okuningi ngokunjalo ukudla kwakhona kuyabe kungatholakali yiko isicela ukuthi ngalo kuthiwa bona abancedisayo ngokudla lokhu bangezelele ngalokho kudla okugoqela izinto eziningi bengagoqeli nje ngabe nika impuphu yanika impuphu kuphela banike lokunye njalo okungezelelayo ukuthi abantu bathole ukudla basile ababevele bedinga ukudla okuningi ngabe bephila lo mkhuhlane ngalokho nansuku zanamhlanje.
Lo ngumnumzana Believe Kawule isakhamuzi secholocho njalo owake wamela isigaba lesi edalele Senate ubekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voindebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama onguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngiseGwanda lapho engixoxa khona lesikhulumeli senhlanganiso yabasakhulayo iCommunity Youth Development Trust. Ngilonkosazana Linda Mpofu. Ma Mpofu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntungameli, ngizalaleli.
Kusitshele ngenhlanganiso yenu, lijongeni.
Inhlanganiso yethu leyo okuthiwa yi-Community Youth Development Trust yinhlanganiso eseGwanda, inhlanganiso efunde ngabantu abatsha abamanzelele ukuthi ulutsha lwaseGwanda alula nhlanganiso ebunjwe khona ma eyazi ngenhlupho zabatsha beGwanda. Yikho-ke ukuthi abatsha laba bahlangane babumbe linhlanganiso okuthiwa yi-Community Youth Development Trust.
Sike sabona lapha imifanekiso ekhasini lenu le-Facebook lihlangana lezakhamizi. Liyabe lisenzani kahle kahle kunhlelo zenu?
Osikwenzayo okhathesi okumqoka yikubuthanisa ulutsha ilinika umqanzi ikakhulu abangalwaziyo. Sinanzelela ukuthi ulutsha lulolwazi oluningi kakhulu olungafikiyo kibo. So esikwenzayo kubiza inhlanganiso ezinjengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi zizohlangana labatsha bazame ukubatshela ukubabonisa ngalokho esingathi ngamalungelo abo. So okwakathesi besisesengama lokho kuthiwa ngama-community mobilizers. Sihlanganisa ulutsha sibanika ulwazi olunengi kakhulu mayelana nje lenhlala yethu lapha ezikele eZimbabwe.
Baya kunanzelela yini abasakhulayo ukuthi balamalungelo njalo angaba engalondolozwa ngendlela efanele?
Kakhulu bayakunanzelela ngoba nxa uletha inhlelo ezinjalo singathi kwi-community nje kuzakhamisa ubona njengobuso ukuthi hawu abantu bebengakwazi bekukomnyama ubambili uthola lemibuzo isiya isiba minengi ukunanzelela ukuthi hayi abantu ulwazi basalifuna balilambile kakhulu abe basizi ezabeleni ulwazi.
Liyafika lasemaphandleni?
Siyangena emaphandleni kakhulu ngoba kulapho ulwazi olusahlilele khona. Yebo kambe lapho eGwanda town sikhona sibili siyenza ihlelo kodwa emaphandleni yikho lapho esifuna ukuthi sigcike khona kakhulu ngoba ulwazi alukafinyeleli kakhulu. Ungananzelela ngakho emthethweni weGwanda ama-radio ama-TV awabambi ezindaweni eziningi. Yikho-ke kabe sokufuna ukuthi abantu nxa kungukuthi kule lwazi abafuna ukuthi balitshele abantu manje kumele bayefika khona kanye emdlikini yabantu. So okwakathesi siyasebenzelana labatsha bemdliwane siyafika ensiza siyafika eGwanda South siyafika njalo kubo-Bate Bridge.
Hayi isikhathi kasisavumi uMampofu ungaphosela ukugcina.
Hayi thina engingakutsho ukuthi asilondolozenini abatha bethu ngokubanika ulwazi ngoba yiyo ikusasa yethu. Singayekela ukunika abatsha bethu ulwazi ukutsho ilizwe lethu selithabalile. Asilekeni kakhulu emsebeni zabatsha nabadala babekhona ukwenzela ukuthi nabo kungeyibo phela abasitshengisa indlela. Ngalawo manzi ngiyabonga.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo uMampofu lathi siyabonga.
Siyabonga Nkosi.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uMntungamili Nkomo. Lila
siyabonga Ntungamili.
We driver, still ushayile kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya speed la sikokuhamba lokho.
Hayi mina ngisebenzi wena lapha mina ngikhanda imali la.
Phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Oh funi yehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
yehla. Yehla yehla funi yehla kathesi.
Wenza ngathi uyasha vuka isikhathi zosha azoyendosa ilayisensi yakho
ke we driver kati vele wenu chafeni na hamba kahle njena sizofika la siya khona kati we driver kati vele wenu chafeni na.
Ukuzigqiba ezalamhlanje kesikhangele ebesilaso. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yiTajamuka sesijikile ithi izaqhubekela phambili ngomkhankaso wayo wokukhuthaza uhulumende ukuthi alungise umnotho welizwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.